Bengana masiba wenziwe manje lo baba mkhulu babe lo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngolunye udaba olusinda kakhulu lapha udaba lokuthi ke induna uchief Nhlanhla Yamangwe Ndiweni kungani sebefuna ukusuka esikhundleni sakhe lokhu ke kwenziwa iprovincial council yamathweni north Kwenye zani bavotile lapha bathi ke uNdiweni sokumela suke esikhundleni sakhe. Nxa sikhangela isekelo sombuso welizwe section 283 uyathi ukuthi umuntu oyinduna angasuka esikhundleni nxa kuthi iprovincial assembly ingavota. Njalo lokhu bese kuhanjiswa ke kuNational Council of Chiefs eza kuthatha ke ikunike umphathi ntambo obona ngezinduna lokunye okuthiyeneyo. Lapha ke ngilobaba uMnqondo Banzima Gonya ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Magonya siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga mfokadule.
Uyaluza udaba lapha luyabamba wena ungathi ngodaba lapha
udaba ngiyaluzwa sibili for umthembu kodwa ke into engingayicho ngakhona kwesikuzwayo ukuthi kumele ukuthi kwazakale kuphume kube sigcikeni kuye wonke umuntu ongabe ethandabuza ngobuduna bukaNhlanhla Yamangwe Ndiweni ukuthi khona ukuba yinduna indluka ichichiba elone elenhlambane okuyilona elobuduna bakokhayisa asobuduna obabekwa yikhansili kahulumende wezano ubuduna babo yibuduna abalabo iZimbabwe ingakabi khona yibuduna abalabo ngesikhathi senkosi yohlanga ngikhuluma ngenduna okwazakalayo ngitsho langaphi komhlaba ukuthi akusinduna ebekwe ngumgabe kumbe induna ebekwe ngumnangagwa akusinduna kaMike Moyo yinduna yemvelaphi yinduna yesiko lwesintu ngalelo ke akekho umuntu olelungelo lokuthi angakhipha induna uNdiweni esikhundleni sobuduna bekhiba lenhlambane akekho mfowethu munye kuphela zwi umuntu ongethula uNdiweni ubuduna bekhiba lenhlambane
ongamkhipha vele esikhundleni mbani
okwakuqala inkosi yohlanga inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ngoba izinduna zakithi esintwini izinduna zenkosi nguye umuntu ongamkhipha esikhundleni sobuduna obesibili engakhithwa esikhundleni sobuduna yindlu iyakondiweni yona leya kokhayisa eyiyona elobuduna benhlambane nxa umdeni wakondiweni ungavumelani ukuthi hayi induna uNhlanhla Yamangwe ngezizathu ezithile thina njengomdeni kaNdiweni sesibeke isinqumo sokuthi uNhlanhla Yamangwe akaseyiyona nduna kodwa ke uzathatha ubuduna bekhiba lethu nangu besisho bibamba bekhomba omunye umntwana wendlu yonale yakokhayisa kaTambo okahulumende lokhu ukuthi kungathi uNdiweni sengakhitshwa esikhundleni ekhitshwa zinduna zebhinga ezingu-18 ngoba zisazi ukuthi zigabhela ezinye iinduna zeMartinworth ukuthi ungazihlanganisa kazifiki kunani lenduna zebhinga yikuxhwala lokhu kuxhwala sibili akufuzanga ukuthi sikwekele okuyinto lokhu kusenzakala ngoba yikusidelela kodwa siyakwazi ukuthi iinduna zebhinga mdabu kwazo zingu-4 eziningi lezi zinduna zikamgabe lezi ezingu-14 lezi
yeinduna
zaphaka umgabe
yepo manje kumele kwenziweni ngamafutshane sibi kakhulu baba Magonya
okukhona nje ukuthi amahlaba ezulu ngabe kwazi ukuthi uNhlanhla Yamangwe Ndiweni nguye induna yenhlambane nxa kusitsho ukuthi abantu sokumele ukuthi siye ngobuningi bethu siye mvikela uNhlanhla Yamangwe ebuxhwaleni nebugebengeni lobu obenziwa ngomunye umuntu ohlezi yathi khwampani emathebelele njengomuntu wempumalanga kodwa bezawudala kumele ukuthi into yakhona siyithwale emahlombe siyemvikela uNhlanhla Yamangwe ubuduna lobana ngoba enhlambane asobuduna bebhinga yibudula benhlambane lobuya
siyamuzwa lapha ke ubaba uMnqondo Banzima Gonya uyingcwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu ke baba Magonya ungadinelwa kusasa ba
hayi kulungile tu
hayi ke kwalamhla sima lapha ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo woliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilayo
Owawusenziwe manje.
Avatala,
Avata,
Patine,
Hayauchela, Vatisalulande,
Salulande,
Iwonom,
Salulande,
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 Iwonom.